So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 31 kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni sekuseni namuhla
sonke sebesesi-exis ngathi yajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo.
Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe lo mphathintambo obona ngezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile.
Umhlangano lo ngokuthi khona nxa benikana izimali abaye bezinikeleke iministry yona ngokwayothi kuya kithi njengama-committees sizokutsho ukuthi hhayi imali sibili siyiphiwe.
Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namuhla eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka lo mphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye betitekile. UMangutshka wazise ngolwesibili ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha i-$2 le-$5 kumaviki amabili alandelayo ezasetshenziswa ndawonye lamabhondi avele ekhona. Kodwa uNcube utshele intatheli izindaba ukuthi imali entsha kudala yethulwa. Uthi osokusenziwa yikuyifaka emkambo wemali. Lokho kudide abanye ingqondo abathi kabasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa bakhona abanye abavumelana loNcube abathi imali entsha yethulwe kunyanga ezedluleyo lapho uhulumende azise khona ukuthi imali yebond ama-RTGS kanye le mali esemabhukwini abantu isisaziwa ngokuthi iZimbabwe dollars. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yamaThebelele Development Initiative umnumzana Freeman Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Engingakutsho ukuthi kuphica abantu abaphansi abasekhaya even lakuma-rural areas because babengasazi ukuthi kanti sonke sebesesi-exis singathi siyajabula ukuthi hawu naso-ke imali sokubuya mhlawumbe sokuzaba ngcono sokuzaba nje ngapha sokubuya kuyo okunye kuthiwa hhayi lokhu akusenjalo. Mina lokhu angikwazi ngalokho ngisazi ukuzwisisa nami ngiyezwa ngani or something like that. So kugcina kungasazwisiseki ukuthi kanti kwenzakalani ngoba okwakhathesi iqiniso lihle abantu bayakhala kunzima ngomnotho ekhaya.
Manje imbiko enje asithi wena ungumuntu ofuna ukuthi uyesungula amabhizimusi kumbe wenze okunye okungaletha umsebenzi eZimbabwe, nxa ususizwa imbiko enje ungathinwe?
Kuyaphambanisa kakhulu kakhulu kulabo abaphandle, ngathi even ngabe ngabelungu ngabe ngabantu abamnyama kodwa ngesikhiwa ngisithi ama-investors abangafuna ukuthi babuye osomabhizinisi abakhulu bezochitha imali yabo bevula amakhampani ukuthi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi. Kuba nzima ngoba bagcina labo bengasakwazi ukuthi hawu besithi silethe imali uthi sizoxasa ukuthi uvule amabhizinisi ngoba sesizwile ukuthi hawu lani selithembisile ukuthi sokuzaba le mali enje ezathi sizakwazi ukuthi senzeni siholise abantu bethu. Manje uma sokunjalo-ke ayi ngothini sike sime siphinde silale yinto lokhu isahlali isenzakala. Bayabuya bake bathi hayi wothi sibambe ama-break ngoba sikwazi ukuthi kade sokusenzakalani futhi.
Manje nxa sikhangele imbiko yona leyi engani ayicacanga, inga itshengisani kuhulumende? Uhulumende lo uyazini akwenzayo kumbe lokhu sokutshengisa ukubana hayi utshelwe ngamanzi?
Yazi kunzima ukuthi uzwe ngoba ngelinye ilanga uzathi ungena kokunye kunye lakho khonoko okwabo okwama social media uzwe ukuthi IMF isijabulile ukuthi sesibhadela isikole uzwe ngapha kuthiwa uzokuphinda ngapha uzokuthiwa hayi kunzima akula mali ethe akulani ngapha uzokufuta ukuthiwa abantu abaholi akwenzakala so uyazi kuyasiphica lokana ukuthi awusakwazi kumbe kulobuhle kulobubi amakhanda aphambene and I sit ayisimi ngedwa abantu bonke nje emphakathini especially lapho mina engikhangelela khona with the organization yami like eMathebeleland abantu bayabuza kanti Ncube khathapha sokusenzakalani kambe shiwa sizathola amagamba zabe sizakuthini kuya confuse so asikwazi ukuthi anike ngisho amanga mabo ukuthi ngithi uhulumende akazi into ayenzayo o ngithi uhulumende uyayazi into ayenzayo siphakathi laphakathi kungenzeka angakwazi akwenzayo kungenzeka uyakwazi akwenzayo kodwa nxa ekwazi akwenzayo akasitshele nathi sihlale sinjani inhliziyo zethu sikhululekile ukuthi hayi abantu laba bayasebenza kule nto enje abayenzayo asike nsimenti bonto ukuhamba njani.
Umnumzana Freeman Ncube ngumkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umhlangano okuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo owe 2020 parliamentary pre-budget meeting uyaqala eVictoria Falls namuhla lapho amalunga edale lephalamende abaphathi ntambo bakahulumende ingcweti kwezenotho osomabhizimusi labanye abazahlanganisa khona amakhanda bebonisana ngokuthi ibhajethi le ingamiswa njani. Amakomiti ePhalamende aza kwethulela lumbuthano lokho akufumanayo emihlanganweni yokuthapha imbono kaZulu ezabelweni. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube labo bakhona kulomhlangano wona ophela ngeviki ezayo. Sixoxele umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo emela iphinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi.
IParliament phela yiyo enika imali kwi-executive. Soke umhlangano lo ngokuthi khona nxa bethe bona bahlala phansi bevodwa ngale njenge-treasury kanye namanye ama-line ministries. Nxa benikana izimali abaye bezinikele ke i-ministry yona ngokwayo sibuya kithi njengama-committee sizokutsho ukuthi hayi imali sibili siyiphiwe. Esiphiweyo imali nansi kodwa thina umsebenzi esifuna ukuyenza ngumsebenzi ongaka. Ngenxa yobuningi komsebenzi lo esifuna ukuyenza lokuqhakatheka wawo asibone ukuthi khona imali esiphiwe yi-treasury ingaba imali engenele. So ke besicela kini njenge-committee ukuthi lisisekele ukuthi kasinikweni imali enelayo kumsebenzi lo esifuna ukuyenza. So ke i-committee nxa isiyakhuluma ngingakupha nje umzekeliso ukuthi iminyaka emibili edlulileyo ngake ngaba ngobamba isikhundla sokuba ngu-chairman we-health committee. Safika sayengezelela imali ye-health committee by close to 80% kulalokho eyayikuphiwe. Sahle savumelana njengamalunga edale le-parliament sonke ukuthi hayi nxa kwezempilakahle kungangezelelwanga imali then leyo budget lokuyapasa ayipasa e-parliament okusho ukuthi ilizwe liyahlala lingela budget. Kumbe ngasithi i-cabinet yona ngokwayo bayahlala phansi njenge-executive batsho ukuthi khona hayi i-ministry enje siyayinika lokho. Kodwa sekusiba ke kithi njenge-parliament ukuthi siyavumelana nabo yini ukuthi for example imali eningi ayiye emasotsheni. sina sisithi khona hayi kufuze ukuthi kulinywe abantu bedle besuthi so yikho esiyabe sicubungula ke amalanga wona la waqalisa kusasa kuze kuyefika ngesonto
ngezinye indlela iziphathamandla zikahulumende ziyalalela izixwayiso zenu
kuqakathekile kakhulu ngoba kulapho ke idale lephaliyamende elitshengisa khona elelula khona amandla alo ukuthi hayi umsebenzi wokunika izimali ngowethu kasomsebenzi ka-executive. I-executive umsebenzi wayo yikuthi isebenzisa imali ababe beyabelwe yithi njenge-parliament. Bangaqeda ke ukuyisebenzisa bese sithi awuthi siboneni ukuthi lisebenzise kuhle yini njalo silipenini yini futhi enye imali. Ngingakupha nje umzekeliso kwethu i-committee eye-media. Ubuyile ke u-permanent secretary wazokhuluma ukuthi besicela ukuthi ngomnyaka ozayo kuqalise njalo ama grants esiya ku ZBC kodwa thina sasesithi ke njenge committee hayi kunzima ukuthi khona kwakhathe sithi ZBC iphenini imali singakaqalisa bona ukuthi kanti yona imali vele yabalayo kanti kathesi lesimo sabo vele siminjani basebenza njani njenge ZBC sasifuna nje ukuphoka ukufaka imali kaZulu lapho esingela qinisa ukuthi yakuyasebenza khona so yindlela esebenza ngayo
uhulumende uthi usethula imali entsha kukhona yini okunye likukhangelele kulomhlangano kumbe kuxoxwa ngenjongo kuphela akukho okunye okuzaba khona eceleni njengokuthi lizwisise ukuthi imali le ethulwayo izaphatha njani inhlelo zephalamende
sizakhuluma ngakho mamhlanga kodwa esingasoze sikhulume ngakho ukuthi imali nxa ibuya ibuya imhlobo bani okuyikho kusihlukuluzayo njengoba kathesi sihlezi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi kanti vele yona ibhajethi yethu siyayenza ngemali yiphi okwenzakalayo ukuthi leyo mali ivuka isibolile ivuka isiphele amandla nxa siyakuthi i-health kayiphiwe imali siyakuthi kayiphiwe malini ngoba namhla ungathi kabaphiwe ebillion kusiyafika iviki ezayo ibhiliyoni yona leyo kuyabe sokuyi-200,000 ngemali yakithi khonapho so ke yiwo ke umbuzo esinawo kathesi njengamalungu edale lephaliyamende ukuthi pho manje le ibhajethi nxa siyihlela sizayihlela sithembe kuyiphi imali ngoba eyethu ayithembakali uyayishiya ilapha namhlanje ivuke kusasa isilaphana okungakuyakwenza ukuthi konke labele kuhlelile kulahleke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezokwethulwa kwemibiko njalo umela iPinga North edale lephalamende ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ese Victoria Falls. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi eleBotswana selibophe izizalwane zaseZimbabwe eziphezu kwenkulungwane ezine ebezizama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho kusukela ngozibandlela. Iphephandaba linye njalo lithi kubotshwe abafundi abalitshumi lanhlanu abenza uForm 6 eGebhuza Secondary eWange. Ngemva kokutholakala belephepha lomhloliso wezifundo ze-economics ebelingakabhalwa njalo lingakabonwa ngabanye abafundi kanye lababalisi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani Studio 7 labalaleli bengicela ukukhuluma okunhlabayo okusihlukuluzayo lapha eZimbabwe. Undoda othwa uMnankagwa lomthuli they failed totally ngamasela amankalakata zamasela they failed they are looting ama minerals they are looting yonke into alaba madoda sebehlulekile angikwazi kodwa ke isiphetho bazakhitshwa kuphela.
Sawubona umsakazi salibona nibalaleli ya indaba la engisolayo ngendaba ebelikhuluma le eyokubana abantu abasemazweni be-contribute ukuvusa umnotho. Indaba yokuthi nje eZimbabwe akula lutho olukelwaba nempumelelo kuma-programs wonke abekwa nguhulumeni loba ababekwa ngabantu bezana. Ngani sitsho njalo ngoba nje abantu laba babhizi nje bathatha imali besifaka esikhwameni zabo. So ngaze kube yiprogram enjani bese siye ezandleni ezirongo. Into engaba ngathi baba serious ngayo abantu bezano yinto ayabe bafakela imali esikhwameni zabo. Le ukuthi omunye umuntu ezama ukungathi uthiwa uvusa something ilizwe libe ngcono, hhayi ngamanga lawo, ngamanga amhlophe, ngamanga ende zizalwane zeZimbabwe isemazweni lingafaki imali yenu, thumezelane nje imuli zakini bantu bebezidlela imali bethenga impuphu nje, hhayi ukuthi khona uza-investa nje. Batshona abadala abaningi bachiphe entsheni zabo imali zahamba fukuthi khona ungathatha imali kathesi usithi wathi wa-investa eZimbabwe. Shanani lakho lokhu.
Yebo, 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 sarbonani lonke maZimbabwe amandle linjalo lonke. Ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu, ngithi linjani lonke eZimbabwe partner, eZimbabwe yonke lupane ndamuleni ndengwende makhovula legwambavali legubungane legandangula lesingaranganda, ngithi linjani lonke lani khona ngapha emabhonobolo lasemzola lengombane lupane, ngithi linjani lonke khona ngapho lemanganganga. Ngiyalibingelela lonke bakithi, impilo njani naso nendaba, hayi siyezwa mpela umumo weZimbabwe. Hesh bafowethu, normally sithi lezama ukuphatha iZimbabwe, okugcineni lizokhala mpela izano idlula imali yenu yonke. Aliyezwa madoda leti lesifisa ukuphathisa iZimbabwe lokwenza amabhizinisi yenu, hhayi hambani evula amabhizinisi yenu. Lidlala ngesikhathi le kubizwa Zimbabwe ZANU-PF. Lizayenza business wenu, licele lizosola mpela ikhiphe imali zenu ebulekeli wabeki, imali zenu ndizibekileyo. Bazolidlela imali zenu zonke zasala lekhala. Lingathi libona nje into zingahlangani mpela. Liyokuthi lithatha imali lifaka phakathi eZimbabwe. Labe lithi lenzane. Aligcini imali zenu, gcinani imali zenu lezo ukuze uphume umbuso weZANU. Ngikwela kaqali lezi nhlelo zina kahle lithembi lithembile umuntu osembusweni. Bona izibaka tesimanje isemaphakathi kwenkinga. Ama-sanction agcwele kiyo yami eZimbabwe avela iphefumula ila chance. Ayiphumuli vele iZANU-PF uzosikwanisa ukwenza inhlelo kahle ekhaya. Navela ngithi ayithandi. Vele inzonzisa kakhulu ngendlela yokuthi yadla lo topi yami. Utopi wayelisosha leZimbabwe wapa-olimpi yenkululeko. Yona yezipha leyo. Walwa phakathi kwabesempini kade zayisiphela isenti ivini yodwa. Ubabayelusosha wona kodwa wayangabi vele asimazi vele lokuthi wayangabi bamngcwaba ngabi lokuthi osaphila vele emhlabeni vele asimazi. Sagcina bese kuinfomu yesisosha leyo esempini sazi kwabakho konke. Vele Zimbabwe izimo zizaniphefa ngizwisisi vele ngithandi ngokuyandlela ubaba wami kade samfunda ngenxa yeZANU.
Njani balaleli labasakazi beStudio 7, igama nguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Ngithi isimo seZimbabwe sinzima, khona manje kakula petrol. Abantu bazophila njani ngoba sesisiya kukhisimusi? Akula mali, akula petrol, khona manje kuthiwa kongena imali entsha. Izosiza ngani izinto zingekho? Eyi, kwaze bahlupheka abantu ekuze asazi ukuthi kophetha ngani.
Livuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke balaleli? Sikudaba lemali le kuthiwa izaba khona, lokho siyakurumbitsa kakhulu. Alubana kungenzakala singatshawa ameno omkhulu ngoba sithwele nzima nge-eco cash ethatha hafu hafu kungathi yiyo esebenzayo. Nxa imali le ingaba khona ukuthi kube la mali emabhenki, singabonga kakhulu. Ngiyabonga kwekwe.
Vele iqiniso akula muntu ongakwaziyo, even ngubani lobani, akula muntu ongakwaziyo ukuthi ilizwe libulewe ngumnanga kwalomgaba. Akula muntu ongakwaziyo lo. Iqiniso nje segcekeni, akula muntu ongakwaziyo. Ukuvuka nje ugawulela kodingimuzi iphuthi laba besima bethi ma-sanction, yeyo yoncindezela ilizwe. Ilizwe labulewa ngumnanga kwalomgaba, kutshontshe. Abantu laba balutha ilizwe 37 years. Ilizwe bathi lalizoba lebhalansi njani? Malithi liyabhalansa ngapha bagamula, ngapha liyabagamula. Lalizobhalansa njani ilizwe? Ilizwe labulawa ngumnanga kwalomgaba. Iqiniso vele lihle, akula muntu angakwaziyo. Siyabatshela ke thina, ilizwe labulawa ngumnanga kwalomgaba betshontsha izikhohlakali lezi. Le mali omgaba wazohamba layo, imali le eyamlahla eyadlaliswayo ilahlana lo mgaba. le mali le umnanga kwa antiza ngayo kusa namalanga abayitshontsha bebonke ilizwe labulwa umnanga kwa lomgaba kanti wayebengakhumile lo lomnanga kwa ayekeli ukuhamba ingwendo zakhe lezi ezingakhanyiwe le mali ayisebenzise ebantwini abahluphekayo elizweni le mali athenga imithi esibhedlela la le mali aholise ama doctors aholise ama teachers kana ukuthi ebele kwezula ngayo ebusy ehamba esiyabuka abangani bakhe esiyalala esidla kahle abantu angabilambile kodazi lo mnanga kwa lo ukuze kuthiwa hey ngifuna ukuvusa ilizwe umuntu endiza ukusa namalanga ilizwe labulwa ngumnanga kwa lo mgaba kula muntu ongakwaziyo lo masisela la uma baqamba amanga bethi ma-sanction ama-sanction wani
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukuba nanxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze uzwakale kuhle when you say lephimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngezempila kahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi eNigeria yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa ngomkhuhlane wemvukuzane ezwekazi leAfrika. Abalwela amalungelo bathi ukubandlululwa kwabesifazana kwele Botswana kuyaqhubeka nanku phela bathathu kuphela abanqobileyo kukhetho lwamalunga ePhalamende olusanda kwedlula. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi leHouse of Representatives azavota namuhla ukuze uphenyo lwamacala etheswa uMongameli Donald Trump libandla eliphikisayo elamademokrasi kube semthethweni. Inengi lithi ivoti le izapasa ngoba leli dale lilawulwa ngamademokrats ayiwo ethesa uTrump icala lokwephula umthetho ngokwethusela umongameli wakwele Ukraine ukuthi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo. UTrump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe. Ele Ukraine belingasoze lithole uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. AmaDemocrats engaphumelela kudaba lokwethesa uTrump amacala idale lePhalamende elaphezulu eleSenate yilo elizatshutshisa lawa macala. Leli dale likhokhelwa libandla likaTrump elama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umkhokheli weMDC khonapha eMelika, MDCT khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Ivoti le eHouse of Representatives ibalulekile kakhulu ekuthini iWhite House ibilokhu ithi udaba lolu loku-investigator olwe-impeachment alukho emthethweni ngoba akukabi le voti ephalelo lungelo lokuthi investigation leyenzakale. Noma nje sazi ukuthi ivoti le is just procedural ngoba uku-investigator indaba ye-impeachment yona ngokwayo ayiningi ukuthi kube le voti. Kodwa ivoti-ke from iParliament bayengabuya ivoti ilabantu abaningi, ilama members awe Congress amaningi avumelana layo ukuthi iqhubekele phambili. I think izokhombisa ukuthi ukuba serious kwalolu daba ngoba njalo izokhombisa ukuthi angaki ama-Republican aku-House of Representatives avumelana lokuthi i-investigation le iqhubekele phambili.
Ivoti le ilakho ukupasa edale le House of Representatives ngoba lilawulwa ngabebandla lama Democrats abayibo abethesa uTrump icala kodwa kuSenate ke ngale elawulwa ngama Republicans.
Well, umthetho uthi well siyazi ukuthi e House of Representatives i majority yakhona ngama Democrats. So kusobala ukuthi izopasa. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bakwazi ukuthi iSenate akusikuthi layo iyavota ukuthi impeachment ibe khona noma ingabe khona. ISenate yona-ke singathi ithithwa njengedale lapho-ke makuwukuthi i-impeachment ipasile kuhouse of representatives. ESenate lapho-ke sokulidale lapho okuzothethwa khona icala lakhona elingabe kuthiwa lenziwe ngupresident. Hhayi ukuthi bayavota eSenate kodwa kula kuzothethwa khona icala iSenate ibisi-acta njengalokhu esikubiza ukuthi ijury. Ijury-ke yona ezodicida ukuthi ngobuningi babo ukuthi icala leli bangaka babona ukuthi ngempela upresident kunecala lenzayo nalabo abade hhayi cha akusicala elifuna impeachment. Kula kuzokwenzayo khona kuSenate-ke lokho.
Kodwa njengoba beyibo abalawula leli dale abebandla lama-Republicans bayenelisa ukuthi bathi hayi akulacala esilibonayo thina lapha.
Ye, bayenelisa ukuthi bangakutsho lokho. That's why ubona uSpeaker Pelosi House of Representatives bengajahanga kakhulu ukuthi kwenziwe impeachment ngoba esazi ukuthi ama-Republican acontrola i-Senate and bangakwazi ukuthi bachuchise ukuthi akulacala okwenzakeleyo. Kodwa i-evidence esiyibonayo ngendaba yokuphula umthetho yenziwa ngupresident kusho ukuthi kukhona ama-Republican nawo asebona ukuthi angeke akwanise ukuthi abe sesayidini likapresident Trump.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Kwabalandela umdlalo we-baseball khonapha eMelika njalo iqembu le-Washington Nationals yilo eliphakamise inkezo ye-World Series lamhlanje ngemva kokubhuqa ele-Houston Astros nge-6-2. Isa kuphela yengoma kagibela bemsola ingoma ethi ukubekezela esihlephune kudlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi niphiwa amandla. Usigqibela ke uhlelo lwezindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. ukwehlukana kwemibiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lomphathintambo wezemali phezu kokwethulwa kwemali entsha sokuthiye abanye bedidekile. Umhlangano wokuhlela uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ngomnyaka ozayo uyaqala namhla eVictoria Falls. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abasibukeleyo kuFacebook siyaxolisa namhlanje kasibanga lesikhathi isokubala imbiko yenu. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.